Uma ibheka namhlanje uthando lwamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani. Ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile, kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela izinto lasemsebenzini kumbe indawo eziningi, kumbe i-housing, kumbe i-banking, kumbe kwinlani, kuba lobandlululo olukhona. Uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho okuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu, bayazama ukuthi abantu abamnyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona, lalapho nje abadlalela khona. So hhayi, ilanga lona liqakathekile, kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani? Balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka. Okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi eqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kube nzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi, yebo, bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekeluke izikolo, ngoba izikolo lapha zi-free, kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe ezikolo, uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe ezikolo, begcine belokhu bedubeka, bephila ngokucela imali ku-government, belokhu befidwa i-government, bephizwe endlu ye-government. Kodwa hhayi, khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lalapha, amathuba akhona kakhulu. Siyabona kuma-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million,